Intengo yempahla efunwa nguZulu nsuku zonke iqhubekela phambili ikhuphuka, ikakhulu uma umuntu esebenzisa idola leZimbabwe. Unkosikazi Pretty Mpofu othengisa emkambo uthi ukukhuphuka kwentengo yedola leMelika sekusenza labo bengasafuni ukuthatha imali yakuleli nxa bethengisa.
Kunzima ukuthengisa kulezi nsuku ngenxa yokuthi ungaze ufuna ukuthengisa ngaleyo imali yakithi esithi ibhondi kumbe i-RTGS. Kusuka kube nzima ngoba esikhathini ezinye nxa sufuna ukuyahoda ama-suppliers amaningi abe funa i-foreign currency. Okungangokuthi nxa ungathengisa ulutho lwakho namuhla ulale uluthengise nge-RTGS, kusasa ususithi uyadinga imali emkambo omnyama esingathi i-black market, kuba nzima ukuthi uyithole imali yokoda ngoba ama-rates angikhona akhwela every day, every hour. So kufuze ukuthi njengama traders lathi sithengise ikakhulu sikhangele sifuna i-foreign currency, okunjenge bond note sifuna singasakuthathi.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osebenzela uhulumende uthi bayaphoxeka ukuthi bathenge imali emkambo omnyama ukuze benelise ukuthenga lapho okungcono khona.
EZimbabwe sokuvele sisazi ukuthi singumhlambi kazalo sile, imali siyidinga ngazo zonke indlela. Ngawe usamukela imali yakuleli uyadinga indlela zonke zokuthi uyiguqule ibe imali yangaphandle kwelizwe. Masinyane masinyane usanda kuyamukela ingazi ihlangane lerethi eqansayo, ube susiyathenga ke emashopping la amancane ama-tuckshop agcwele yonke indawo, yikho lapho okungcono khona. Nxa ufuna ukuthenga ngemali yakuleli uyathenga kwemagrosari amakhulu, lakho kunzima futhi ukuthi uthenge khonapho ngoba uyasho ukhangela intengo uthi uyaqathanisa laphandle uzabona ukuthi phandle kusala kungcono.
Umnumzana Anthony Majongosi umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association uthi kulobunzima ekuthengeni idola leMelika.
Bona futhi ukuthi bayasinika imali eningi yethu i-RTGS, imali lapha yeZimbabwe. Kodwa ukuthenga izinto ezitolo kusebenziswa i-forex, basebenzisa ama-use. Kutsho ukuthi vele imali yethu ayiseyakukhwanisa ukuthi siyisebenzise ema-shops khonapho. Kodwa kuyayebangela futhi ukuthi umuntu angayithola isalari yakhe agijime e-black market lapha achintshe imali ukuthi ibe ama-user, akwenze ukuthi athenge okumbe abhadale ama-bills akhe. Kuyabangela ukuthi sisale singela imali endawo ukuthi i-black market vele iyadula ukuyitshintsha imali leyana.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Hadebe, isakhamuzi sakoBulawayo.
Kuyadanisa esikuthola ezitolo ngoba intengo zitshintsha phose malanga onke, ikakhulu nxa ukhangela intengo ye-RTGS lama-US dollar. Ukuthi siyethenga ama-US dollar emkambo kuyadula ngoba akula ntengo emileyo, umuntu lo muntu ulentengo yakhe. Okokuthi ngabe liyahle likhitshwe i-RTGS kusebenze eyangaphandle imali ngoba yiyo elesisindo.
Idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe ayinkulungwane lengxenye emkambo wensitha i-1500 Zimbabwe dollars, kuthi ebhanga lithengiswa ngamadola ayisitshiyagalolunye i-$949.82. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.